sokukhangene lokuthi kwenzakale akuyiwa kuhoneymoon kodwa sokumele kusetshenzwe ngoba izakhamizi zakobulawayo zifuna i-service delivery. Okokuqala kulohlupho lwamanzi kumele ngincedisane losodolophu David Coulthard labanye ama-councillors sibone ukuthi siyaletha amanzi ezindlini zezakhamizi zakobulawayo. Kumele sibone ukuthi i-service delivery emgwaqo yalungiswa, isiwa yalungiswa, sibone njalo lama-bylaws ukuthi siyalungiswa sitshintshe siyahambelane lomumo wakathesi, senzele oversight ku-management ye-council. Yikho khangelo izakhamizi ukuthi sikwenze, kodwa sikwenza phela konke khona lokhu-ke sixhaswe izakhamizi okumele zibhadale lazo ama-rates nxanyanga iphela. Ngoba izakhamizi zilelungelo ukuthi zithole ama-services abhadalelweyo. Yikho-ke siyaqonqosela, siyacela izakhamizi ukuthi lazo azincedisane ne-council ngokubhadala ama-rates nxanyanga iphela. Kungasiphathisa kakhulu.
Izakhamizi councillors zikhala ngokuthi liyazibulala ngemithelo njenge-council ikakhulu umthelo wamanzi. Ungathini ngalokho?
Udaba lwamanzi kwesinye isikhathi liyabe lungazwisiseki kuhle ngoba ikhansili nyanga ngenyanga ipha indlu inye ngayinye i-5,000 liters zamanzi mahhala bese bebhadala-ke kusukela khonapho ku-5,001. Okwakusihluphe esikhathini esiningi yikuthi kusetshenziswa ama-estimate. Nxa kusetshenziswa-ke ama-estimate kuyabe kufisa ukuthi ikhansili iyacabangela ukuthi kuyani inyanga wabhadala imali engaka nali inyanga kuzamele libhadale imali engaka. Okuyabe sekudingakala-ke ukuthi sikhuthaze izakhamizi ukuthi yenze ama-meter readings inyanga ngenyanga zihambise ukuthi zibhadalise imali yamanzi eziwasebenzisileyo.
Indlu ngayinye ile mitha yamanzi yini njengoba usithi izakhamizi kumele zihambise kumasipala ukuthi ekupheleni kwenyanga iyabe isithini leyo mitha?
Yebo, indlu ngayinye ilayo imitha kodwa-ke kwesinye isikhathi iyabe yafa kwezinye indawo. Sokuqakathekile ukuthi imitha ingafa kuthengwe inye isipala okwenzela ukuthi kusetshenziswe amanzi kubhadalwe amanzi umuntu awasebenzisileyo ngoba ma imithisile kuzenziwa ama-estimate kokuphela. Lanxa uqeda inyanga ongasebenzisanga amanzi i-estimate izabuyisa ithi usebenzisile ngoba kazange kube kuphume kutace ukuthi wena amanzi awasebenzisanga ngaleyo nyanga ngoba kungela mitha reading.